Ngiyabonga baba Chris ngizwile umnakagwa simbonile esesithethawuziye kobulawayo ekhuluma ngendaba yeGugurawund. Thina sithi akula muntu olemvumo ekuhlalela udaba lweGugurawund onguye o-implicated into the case asondaba yamachief. Le is a political issue because it was politically motivated and asingeke samvumela umnakagwa ohlekese khonokho. Khonokho akwenzayo is a violation of ama-international laws and angeke samvumela. And khonokho akwenzileyo ama-chief lawa athi wona afuna ukuzoyihlalela indaba le, ngifuna ukubatshela ukuthi i-MRP chairperson mina okhokhela ugatsha lwabatsha ngithi udaba lolu kuzalwenzela ezulwini, kuzalwenzela ezulwini. Ama-chief lawa i-meeting ama-public hearing bazakwenzela ezulwini nothi lapha phansi. We are deploying our youth to act counter to this.
Nxa sikhangele udaba lokutshaywa kwabantu eMatabeleland South phambilini kokhetho, ungathini wena ngakho lokho? Njalo ubona ungathi ukhetho oluzayo luzakuba lunjani?
Sithi thina hayi batshaya nina be-CCC nxa lifuna ukubona ukuthi lizwe kumbe i-dictatorship ikhitshwa njani. Tshayanini ukutshaya abantu be-MRP bele-radio bele-campaign zilamanga izana ngeke iyasilanda thina. We'll deal with them decisively, we'll deal with them with equal measure. Kabakuzame kithi thina ku-MRP, kabaqiphelele ku-CCC lapho kulombuso wemashona nothi ku-MRP. Ukutshaya uMangoye sizwa ukuthi utshaywe yimoto yezandu akusoze kube right. Umuntu is more than that. Kumbe igundwane kumbe inkukhu singayizwa ukuthi itshaywe yimoto yezandu PF. We are going to deal with them decisively.